Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 26 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sonke isikhathi nxa ukuthi kuye kwakhuphuka intengo yamafutha, yonke into isale silandela. Zonke izinto lezo intengo yazo lapho ezitala khona kuya ngokuthi amafutha ahleli esiqongweni esingakanani.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo yaya ngale kwe-$10 ilitha ngayinye.
Oh, vele kusenziwa ngumgaba egugrawundi, hayi vele sikusola, akabesi lokho sikusola ngoba ababusayo kathesi ngowindi bakhe, awowindi bakamgaba ababewona lo mgabe.
UZulu uthi sehlelela evalweni ngokuthunjwa lokubhaxabulwa kwabachothoza uhulumende we-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokutholakala kwepetulo ledizili elizweni olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze intengo yamafutha ezimota yaya ngale kwe-$10. Ilitha eyodwa yepetulo ekhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12, isikhwelile njalo namuhla yaya ku-$10.01. Ilitha yedizili yona iqonge isuka ku-$9.36 yaya ku-$10.32. Kodwa intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. Endaweni ezikude ezifana le-Victoria Falls, ilitha eyodwa yepetulo ikhuphuke yaya ku-$10.56. ePlumtree lase-Beitbridge iku-$10.43, kuthi koBulawayo khona isibiza i-$10.37. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu sokuyinto eyenzakala maviki wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ucubungula ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhwela kwamafutha babuNkomo siyakubona yinto edumaza kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela i-challenges layo already kukusasekathesi nxa amafutha ebuye njalo ekhwela nsuku zonke noma ekhwela nje njalo nje kudala uhlupho oluningi kakhulu phakathi kwesizwe sakithi.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ihlele intengo kusiya ngedolobho. Kubo Plumtree oVictoria Falls labo Beitbridge ayadula amafutha okwedlula kwezinye indawo. Uthini ngalokho?
Indlela iZera yasebenza ngayo noma ngithi iZera ethethe ngayo isinqumo lesi sokuhlukanisa intengo zama prices amafutha awezimoto. Mbona ngathi kube liphutha kakhulu babuNkomo ngoba nxa ngokwenzeka ngalolu hlobo sekuzakwenza ukuthi indlela noma abathengisi bezitolo sebeza durisa izinto njalo kulawo madolobha afana labo Plumtree lamadolobha afana labo Victoria Falls. I-price control isiza be into enzima kakhulu kukanti izwe lonke kufanele ukuthi kube lula ukuthi i-price control iyenelise ukuthi iqhutshwe ngendlela eqondileyo. Kodwa-ke akusoze kube lula ngoba nxa sekunje amadrobheni afana nabo-Vic Force labo-Plumtree nxa sebezakhuphula intengo bazakhala ngokuthi thina sikhuphule intengo ngenxa yokuthi intengo yamafutha yiyo ephezulu. So ngoba intengo yamafutha into esiyaziyo okusegcekeni ukuthi yiyo edetermina ukuthi izinto noma ngithi ukudula kwezinto noma i-cost of living kakhulu into edetermina leyo mpilo kusuka kube kuwukuthi intengo yamafutha ezimoto.
Uthi wena intengo yezinye izinto zonke layo iyalandela nje ngokukhuphuka.
Liqiniso lelo babuNkomo ukuthi ukukhuphuka kwezinto kuza kwenza ukuthi intengo zezinto esizidingayo mhlambe engakubeka phecelezi ngithi ngama basic commodities kuza kulandele ngoba eqinisweni sonke isikhathi seseza kubona phambilini ukuthi sonke isikhathi nxa ukuthi kuye kwakhuphuke imali noma ngithi intengo yamafutha yonke into isale silandela engingabalisa izinto ezifana le mali ye-transport ngibalise lezinto esizithengayo izinto zokudla zonke izinto lezo intengo yazo lapho ezitala khona kuya ngokuthi amafutha awezimota ayiwo atransporta lokudla lokuthi wona ahlele esiqongweni esingakanani enxa yelokho esiyaphezulu kuleta ukuhlupheka kulokuqhubeka kusaphambili njalo le poverty yabisiba iloko isondela ebantwini ngoba khona okuncane bekade singakucengezela sikubeke sekuzaphelela emabhasini sekuzaphelela ku transport kuphelela sekudleni.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithani.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ukufuthelana lokwesaba kuyaqhubeka elizweni phezu kokuthunjwa kwabasekeli be-MDC labantu abachothoza uhulumende. Inengi lithi selihlalela evalweni kulandela ukuthunjwa lokubhaxabulwa kwabantu abanengi phakathi kobusuku ngabantu abahlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47. Ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale kobulawayo kumaviki amabili edluleyo lapho abantu abahlomileyo laba abathatha khona umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami yena olilunga le-MDC bamtshaya kakubi baze bamgela lenwele ngembodlela. Bathumba njalo bahlukuluza amanye amalunga e-MDC agoqela umnumzana Masiza Ndlovu lomnumzana Trust Chaputika lomkakhe. Baya njalo endlini yelinye ilunga laleli bandla umnumzana Arnold Batirayi bathi ngokuthola engekho batshaya umkakhe. Besuka lapho baya endlini kaCharles Vengirai kodwa bamthola engekho basebethumba uyise lomne wabo babalimaza kakubi. EHarare ngeviki edluleyo bathumba uMahlekisa odume ngegama lokuthi Gonyeti ebusuku baya laye egangeni bamtshaya bamnathisa lamanzi alengcekeza ephuma ezambuzi isuweji. Ngemva kokumtshaya bamkhulula impahla bamtshiya ebhunyumunyu. Lanxa uhulumende esithi akakwazi ukuthi ngobani abenza lokhu, ibandla le-MDC lithi kusobala ukuthi nguye uhulumende ozama ukwethusela amalunga alo labantu beZimbabwe jikelele ukuze bengazi bakhonona ngokonakala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukuthunjwa kwabantu lokhu lokutshaywa kwabo kuyafana xathu lokwakusenzakala ngesikhathi seGugurahundi.
Vele kusenziwa ngumgaba ngeGugurahundi sakuvele sikusola lakanti lokho sikusola ngoba ababusayo kathesi ngowindi bathe awowindi bakamgaba ababewona lo mgabe bebulala abantu ngeGugurahundi. IGugurahundi ayizange iyenziwe ngumgabe kuphela, umgaba wayesebenze netimu yakhe ayisebenzela itimu yelokhu ikhona yena useluphele wamkhipha-ke ngodlingo 2017 kodwa-ke ababusayo babesebenza la.
Ilunga leZANU-P F umnumzana Belief Gawule yena uthi kayisuye hulumende ohlukuluza abantu.
Xa kuyukuthi uthatha kwabantu lokhu abakwenzakala kwenziwa ngabantu abathile beganga kumele kube semthethweni kubonakale. Kodwa ngayebe ukuthi kulandelelwe abantu ade begangile besiyalandelwa noma umuntu phela ngayethi uyabothwa uyabothwa noma angakakhiphi isikhathi noma ebusuku uyabothwa ikakhulu nxa ubaleka uqatsha uyalandwa ebusuku uyebothwa asikuqathaniseni nje. Kodwa ngakuthi ngabantu abaziyo ukuthi kumbe kulo zinto eziningi ezenzakeleyo abahambe emapoliseni beyemangala kuze kwaziwe kube amacala silazi waya kuvulula amadokethi kulandelelwe. Kodwa okunye kwakhona sokungaba yizinto ezitshengisa ukuthi abantu bayazibuyela kulokugama okuthile abanye sebevuma ukuthi bengcolisa uhulumende bebengcolisa uhulumende bethi uhulumende uyothuma abantu ukuthi bayethumba abantu ebusuku kube kade izinto ezenziwa ngabanye abantu besenza nje kuganga kwabo okunganani lohulumende.
Kodwa uNdlovu uthi nxa kungayisuye uhulumende ohlukuluza uZulu kumele azigeze ngokubopha abenza lokhu bajeziswe.
Sicela-ke uhulumende lo ngayiqinisile nge-rule of law, ngayiqinisile ukuthi i-Second Republic ne-dispensation ebuya lobuhle aku-investigate abantu laba abathumba abantu ebusuku, kababotshwe sibabone ba-appear emthethandabeni ukuthi nampa abantu abawonayo sebebotshiwe sibabone begwetshwe.
Lanxa kunjalo uMnumzana Gawule uyemba phansi uthi abenza lokhu kungaba yizigangi nje ezihlose ukungcolisa umbuso kamongameli Mnangagwa.
Uhulumende angiboni ukuthi engathuma abantu ukuthi bayithinte abantu ebuhlungu. Nxa kusenzakala khonokho ngibona ngani into engelasanda lento kahulumende ngathinte abantu abathile ngebabegangile. Kungakhathalekiswa bavela ngaphi kwendawo, bavela kuliphi bani. Lokhu angikufihleni kodwa mina eqinisweni lokhu engifuna ukukhuluma ukuthi ngathi ngingakahlangani lakho konke khonokho okubethayo. Kodwa angithi ukuthi ayisikho kodwa ngithi mina ngathi ngingakahlangani lakho. Angifuni ukuthi ngikhulume into enje eyenzakele ngingayizwanga njalo ngingayibonanga.
Ngaphandle kokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisa umbuso weZANU-PF, ukubotshwa kwamalunga e-MDC ngamacala ezombusazwe sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba. Sekhuluma nje maningi amalunga aleli bandla asebotshiwe kunsukwana ezedluleyo alokhu evalelwe kumbe alamacala asemthethwandaba. Umqoqi wenhlelo ze-MDC uMnumzana Amos Chibaya uqede impela viki evalelwe esitokisini ngecala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela kwebandla lakhe eHarare, njalo uzamiswa enkantolo namuhla lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uphakathi kokukhulumisana lele-Mozambique ukuze lithengisele eleZimbabwe amandla kagetsi amaningi ukuze liqede udubo lokusilela kwawo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abantu abedlula ishumi sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi bafuna ukuhlawulwa imali engena ku-$3.5 million ngemva kokuhlukuluzwa ngamasotsha lamapolisa. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7, siyanibingelela bosithandekile Mhlanga nabo Ntungamile Nkomo, siyanibingelela nonke nabo Chris Ganda nabo siyanibingelela, siyanibingelela. Hey, yazi ngizobuhlungu kakhulu mani ngalento eyenzakala eZimbabwe. Hey, kubuhlungu mani lento eyenzakalayo, ukuthunjwa kwabantu. And futhi enye into enzisa ubuhlungu lo umuntu wesimama ukuthiwa wathunjwa and kwangabi indaba zalutho. And manje ngizwe noGawule naye uyatshinga kakhulu uMelizane uPhepha. UGawule kahle kahle yazi lo muntu unenhliziyo embi lo. Ubiza ngazo yabefunana eredweni enenhliziyo embi kanje. Awukheni ukuthi bashaya abantu, bavulala abantu, kodwa akunamuntu obotshwayo ngoba ugovernment onjani kahle kahle lo emhlabeni. No. Lento eyenzakala bathi bona ye ugovernment lento zaneni engabatsheli ngezwe labo. IZimbabwe akusizwe labo, IZimbabwe ngelawo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Kunjena nje abawinanga barophe uChamisa. No, labantu laba banenkinga lapha, kumele baphume ngoba manje lento abayenzayo bayahlukumeza. I think the way abenza ngakhona uhulumeni kaSmith wayengcono kunalo owezanu-PF straight. Abantu babengathunjwa ngaleso sikhathi, manje sokuwezi kuzima impela. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli bonke be-Studio 7. Kunodaba lolo lokuthi mhlakathuka ususwa abantu abaselizweni le-South Africa ngokungekho emthethweni wathwathi. Lolu daba lolu ngendlela endibona ngakhona mina, udaba nje lobusela abantu beSouth Africa njengoba lisazi ukuthi bayagqekezela amakula bebathathela into zabo besidla. So sembonile ukuthi ngendlela abenza ngakhona sebefuna ukuthi behlasile nabantu abokuza abakuleli lizwe bebathathela into zabo bebatshontshela. Besicela ukuthi ngabe siza mhlambe litshele igovernment yeSouth Africa izama ukuthi mhlambe kufakwe namasosha, amasosha abekhona akhangele yonke lento le, ma bengabe beqala ukuthi basusa umsindo batshaya abantu abatholane lamasosha, amasosha avikele abantu ngoba ayisonto e-right le abazama ukuyenza. Kanti yona ingayenzwa njani ngabantu, ingayenzwa i-government, mhlawumbe ingayenzwa i-Home Affairs or abo-labour whatwhat. Ngendlela esibona ngakhona ibusela nje kuphela bomuntu olenhliziyo embi ozonda abantu bakwamanye amazwe. Akekho umuntu owaphila yedwa emhlabeni.
Sathibonani kwisitudio 7 linjani? Sinasiyaphila ngapha. Uhlupho kuphela yeyindlala. Indlala ibhahile kithi lapha ezenka. Akusathambanga lapha makhiwa. Indlala esilapha singeke ukuthi hhayi akusacelelwana tswayi. Tswayi sekumele ubone ukuthi wenzani. Igovernment ayiboni ukuthi yenzani. Njalo lapha indlala esikhona ayisadingi ukuthi kuthiwe kuhole ogogo ukuthi kuhole abantu abadala kuphela ukudla. Akubuye ukudla, uhulumende kabisa ukudla abantu bonke badle, benele bonke abantu ngoba indlala esila. Isingeyomuntu wonke, ayisangeyomuntu ukuthi kuthiwe kulabadala ngoba lezitolo intengo ziphezulu kakhulu, akusathengeki, akusela lapho ongabamba khona. Ngiyabonga ngomahlekeli kasibantu ezinka.
Ngibingelele basakazi bakaStudio 7, linjani kwele Melika khona ngapho. Igama nguMokeng Dube. Ngilapha kwele South Africa. Umbono wami nje nginawo mina nginga esibhekane layo kulela ilizwe lakithi eZimbabwe ukuthi yebo kamba amashona asivusa ngenkani singafuni. Njalo bangena phakathi kwethu ngendlela yokuthi abanye bethu badla nabo. So abangafuni ukuthi basebenze nabanye babo engathi mina umthwakazi wonke jikelele eZimbabwe lapha. So ebe ngicabanga ukuthi aluba amabandla wonke ezombangazwe ayahlangana ayenze iqembu elilodwa nje elizamelana lamaqembu aseMpumalanga. Liyakhumbula ngesikhathi sikaNkomo kungakabi le unity, ngesikhathi sabogugu rawundi lani yonke lento, besinamandla singumthwakazi ngoba sinamavoti ethu vele siwaziwa around 21 esingathi thina besiyi-officially opposition party. So lamanje ma singahlangana njalo sibe le ngqondo kakhulu esekela imibono yemthwakazi Republic Party, sithi ma kuyiwala kumavoti sibe kwazi ukuthi badlala edungela ngapha emathebeleleni vele singangeni nje no-X oyedwa kule amabandla angale Mpumalanga. Kungasisiza kakhulu njalo kungasiyenza sibe njani into esiyikhulumayo basizwe laba abakhokheli basekhaya abasikhokhela ngenkani.
Sibuhlungu kakhulu ngokuthunjwa kwabantu lokho okwenziwa kulezi zisuku. Ngazi uhulumende lo uyazi usithwale senzima okunye okumangalisayo elizweni. Kambe kuthiwe kasifanelanga sisole esikufuni esikusolayo, kufanele sithule kuphela noma izinto zingasihambeli kuhle ngenxa yokwakulwelwa egangeni sesingasakuboni. Kufanele sithule kuphela kuthiwe kulungile kunjalo. Ungakhuluma sokufanele ubotshwe, hhayi mina ukuya kwami ngayo uhulumende lo uyaphumula mbijana, sehlulekile ukubusa. Kambe ubusa bani? Ubusa abantu abakho ngale ndlela enje? Hayi, sesidiniwe. Hayi, yimi uJekonia Mpofu elubani.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kweli Hong Kong akhuphe imibhobho okwakuqala njalo athela abantu asebelamaviki betshengisela ngetiyegasi izolo. Abatshengiselayo laba bebengena kunkulungwane lenkulungwane njalo bebejikijela amapolisa ngamatshe. Umhlangano womanyano wamazwe athuthukileyo owe-G7 oqhubekayo kwele France usuveze sobala ukudonselana okukhona phakathi kwele Melika lamazwe elidlelana lawo kuhle afana leBritane phezu kwempi ekhona phakathi kweMelika leChina kundaba zokuthengiselana. Amazwe la asola umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump. Kulesizalwane seZimbabwe esesithole udumo olukhulu ngokunanzwa eMelika phezu komzabalazo waso okulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kanye lokuphathisa abantwana abaswelayo ukuthi bathole imfundo. Unkosikazi Tererai Trent uzananzwa eNew York lamhlanje ngokwakhelwa isithombe esikhulu istatue ngesiNgisi. Ungomunye wabesifazana abalichumi abaphiwe inhlonipho abagoqela isizalwane saseMelika esidumileyo unkosazana Oprah Winfrey. Umavela Simhlanganyahuye weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esizaphatheka kulumkhosi unkosikazi Zoliwe Zulu ngaloludaba.
Ku program leya namhla eka Dr. Tererai Trent imfundise izinto eziningi ukuthi ubunzima singahlangana labo empilweni singazinikela singaba nesifiso sokuthi sinqobe siyanelise ukunqoba singaba ukuthi ungaze kube eminyama njani nxa ulethemba izinto zonke ziyasebenza njalo lokusebenza nzima ukuthi ube le purpose ube lesifiso sokuphuma emumeni okiyo. So usifundise ukuthi khona empilweni singadeli, yebo wenga emncane ngoba labantwana emncane kodwa wenelisi ukuthi noma sokunjalo ahambe esikolo azifundise kanti sezowafika emangweni wokuba ngudokotela. So siyakubonga, siyakhuthazana njalo ukuthi sibone ukuthi eZimbabwe bakhona abantu abangaba njalo njalo lokuncedisa kwenzayo izikolo ezeZimbabwe kuyasikhuthaza, kumnandi, kuyasikhudumeza.
Unkosazana Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ubexoxa loMavela Simhlanganyahuye weStudio 7 eseNew Jersey.
Salibonani mthakazo mnyama, salibonani mthakazo muhle.
Siyalibingelela Mthwaka zingezibongo zonke Big 5 and TK Brothers iziqholo zaseJwane zilibingelela ngalikuseni nje kungomvulo mhla ka 26 siyalibona ku Facebook lapha siyalibonga uxhaso lwenu lanxanje lamhlanje ku Facebook imtshina yethu bengasebenzi kuhle kodwa bakhona abenelise kusibamba kancane bathumela imlayezo Kulo Clemens Mzola Dube uthi wena morning Mr. Nkomo JD Junior Dube uthi wena rivuka njani msakazo othandekayo kanye labalaleli bomsakazo wethu esiwuthandayo sivuke kuhle Dube kuzoba nobonga nimoyo uthi wena morning Zimbabwe Princess Buhle Ntini uyabuza uthi wena uvuka njani msakazi labalaleli sivukile mantini kuzoba lobani ke laphana maziya chongwe uthwena linjani basakazi labalaleli abahle silethemba livuke kuhle lonke kumagumbi omane elizwe kanye lomhlaba njengoba siyazi phela kubana izizalwane zeZimbabwe zigcwele yonke indawo ngaye China uye Hong Kong uye Melika Bilitani Australia Botswana, Malawi, Zambia uzasithola uphela isizalwane saseZimbabwe siyazi zinenge indubo elihlangana lazo bakithi njengoba lamhlanje nje liyavuka siyalibikela ukuba namafutha ezimota asekhwelile kodwa ke hayi bathi ithemba galibulali kuzalunga ngolunye usuku Sugabo, Big Five and TK Brothers behlabela ke kamnandi lapho abafana becholocho besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo kuqala nje lamhlanje yaya ngale kwe $10 ilitha ngayinye Uzulu uthi sehlalela evalweni ngokuthunjwa lokubhaxabulwa kwabacothoza uhulumende weZANU-PF. Hayi ke kwanele okwamanje kodwa likhumbule zikhona phela eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani sibeni sonke kusasa njalo ngasikhathi sinye ngo-6:30 ekuseni phela. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo litshone kuhle.